Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 3 kumpalakazi 2020 ngontungamili nkumo. Endabeni sekuseni lamhlanje
balutshwana abaza wathola ke ama bonus ngokuthi ama company bevalile phela.
Inhlanganiso yeZCTU ithi izisebenzi eziningi azisoze zithole iholo lebhonasi lonyaka ngoba amankampani amaningi engatholanga insuso ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Akula into eqakathekileyo ukudlula impilo yomuntu. Ama-examinations ayakwanisa ukuthi abhalwe ngesinye isikhathi.
Inhlanganiso yababalisi iathuzi ithi uhulumende kumele amise ukulotshwa kwemihloliso njalo avale izikolo ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka ngamandla ezikolo. Umgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kukhansili yakobulawayo uthi ukuvulwa kwemingcele kwengeza ingozi yomkhuhlane we-COVID-19 ngakho uzulu kumele azivikele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZCTU ithi izisebenzi eziningi azisoze zithole iholo lebhonasi lonyaka ngoba amankampani amaningi engatholanga insuso ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ithi ngokunjalo imuli eziningi zizadlala ikhefu lekhisimusi zisebunzimeni obumangalisayo. Amankampani amaningi ebevaliwe ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kusukela ngombimbitho lapho kwaqhamuka khona umkhuhlane lo. Amanye alawa mankampani abikwa ahle avalwa kokuphela njalo amanengi alawo avuliweyo abikwa esadalala. Abamabhizimusi amancane ikakhulu abazisebenzayo labo bathi umkhuhlane lo ubatshiye besesimeni esibi kakhulu. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Amabhonasi ahlezi ayinkinga kumnyaka nje edlulileyo, bangaba banengi ke kulo mnyaka abangaswela, kodwa ke amabhonasi avele ebesebhadalwa ngokuthi ikampani ilenzuzo engakanani. Sesizabona ukuthi nxa kusetshenziswa ngokuthi kwenziwe malini kulumnyaka, hatshi ke balutshwana abaza wathola ke amabhonasi ngokuthi amakhampani bevalile phela. Kodwa siyakwazi phela ukuthi abanye kade bevele benikana amabhonasi ngenyanga ngenyanga. Lokho ke akusoza ke kuphambaniseke ngokuthi nxa ungazange ke usebenze phakathi komnyaka kutsho ukuthi kube kungela bhonasi. Kodwa nxa ubuyelile emsebenzini ke wabamba bamba, hayi ibhonasi uyayithola ngokuthi ke ibhadalwa ngenyanga ngokuthi leyo nyanga njalo lithole inzuzo engakanani. Sikhangeleleke ukuthi bakhona ke abayizihwaba ke asebeza cacha ngomunwe, banengi ke abaqhatshi asebeza kwala ngokuthi kade kuwomile loba nje kade kungcwebeka, bebe sebencitsha ke izisebenzi ke ibhonasi loba nje begwanisa ukuthi bebhadale.
Yona ikhisimusi yalonyaka liyibona njani njengoba abantu bebesebunzimeni obungaka?
Ikhisimusi yalonyaka izaba lomehluko lamakhisimusi emnyakeni edluleyo. ngoba phela ube ngumnyaka obenzima ebantwini abanengi izisebenzi laba amabhizimisi sibone izisebenzi ke eziningi zilahlekelwa imisebenzi bezingakaze zibuyele emsebenzini abanye kuzaba nzima ke ukuthi babe lenzuzo eziza kwenza ukuthi behambe ke bayebona izihlobo kumbe bejabule nje lezihlobo zabo abamabhizimisi abanye behlulekile ukuwavula lawo mabhizimisi kuyakutsho ke ukuthi kula ma-services ke angesekhoyo akade atholakala kuphelani komnyaka abantu kade bewasebenzisa bejabula so ngumnyaka ke ongamuhle ngumnyaka ke otshiyene leminye iminyaka kungaba kusekuhambeni kungaba ekutholeni izinto ngumnyaka nje esingathi abanengi bafisa ukuba udlule ngokuphangisa awusoza keke ufanane leminye iminyaka
umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iyathuzi ithi uhulumende kumele amise ukubhalwa kwemihloliso njalo avale izikolo ngokuphangisa ngoba umkhuhlane wecoronavirus usumemetheka ngamandla ezikolo. Lenkuthazo iza ngesikhathi sisanda izikolo ezilabafundi lababalisi ababanjwala umkhuhlane. Isikolo seGoromonzi leseWadilove ezisemashonaland east zibikwa zivalwe kuthange ngemva kokufunyanwa kwabafundi abedlula amajumi amahlanu 52 belo mkhuhlane weCOVID-19. Isikolo semtshabezi High eMathebeleland South laso sivaliwe ngesizathu esifanayo. Ezinye izikolo esezihlangane lodubo lunye zigoqela eseJohn Talak eNtabazinduna, iMatopo High kanye leChinoyi High. Ezinye zalesi sikolo zivaliwe okwesikhatshana kodwa zaphanga zavulwa ngoba uhulumende esithi imihloliso kumele ilotshwe loba sokutheni. Lanxa uhulumende esithi kulabafundi abangamakhulu amathathu kuphela kumbe amane asebebanjwe lumkhuhlane, inhlanganiso ye-ATUS ithi bedlula inkulungwane elamakhulu amahlanu. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Neshine Mutsitirwa.
Sayenza i-research njengenhlanganiso esayibiza ukuthi Education Crisis Report. I-research leyi sayenza isikolo zingakavulwa. Phakathi kwe-research yona leyi safaka ama-recommendations. Sathi ukuthi izikolo zivulwe, kumele kube le-enough public transport for abantwana besikolo kuphela, ikakhulu labo abasemadolobheni ukuthi baya-commuter every day. Sayenza inye recommendation ukuthi umntwana wonke, lombalisi wonke, kumele atestwe umkhuhlane we-COVID-19. Izikolo zingakavulwa. Ukutestwa not ukuthatha temperature. Sayenza enye recommendation again ukuthi kumele kube lempahla ezokufikela umkhuhlane we-COVID-19 esikwanileyo esikolweni. Sakhuluma ngendaba futhi yamanzi. Sakhuluma into eziningi. Sayenza ama-recommendations abaningi. Sawasubmita kuma-relevant authorities ngo-September isikolo zingakavulwa. So lokhu esikubonayo ku-WordLove ngama-results okuthi amanye ama-recommendations ethu kalalelwanga.
Njengenhlanganiso lifuna kwenziweni kahle kahle, lifuna luphathwe njani lolu daba?
I-solution engaba khona simele sikhangele ukuthi akula into eqhakathekileyo ukudlula impilo yomuntu. Ama-examinations ayakwanisa ukuthi abhalwe ngesinye isikhathi kodwa umbalisi or umntwana angavele alahlekelwe ngempilo because of COVID-19 esikolweni akusela reverse. So kungcono sivumelane ukuthi ama examinations asuspendwe ngoba thina njengenhlanganiso sike sayenza ama recommendations ona lawo ukuthi kungcono ama examinations abhalwe umkhuhlane lo suphelile. So kungcono sisuspend ama examinations sidile nomkhuhlane lo we COVID-19 kwenzela ukuthi uphele esikolweni then ama examinations sizabhalwa so ku safe.
Umnumzana Nation Mudzitirwa isiphatha amandla senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUS. Kusenjalo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo unkosikazi Sinikiwe Mutanda uthi uzulu kumele alimuke njalo azivikele kugciwane le-coronavirus lona athi lilakho ukumemetheka ngamandla kulandela ukuvulwa kwemingcele yelizwe ngolwesibili. Umutanda uthi kuyadanisa ukuthi idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili kulezi nsuku ngabantu ababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo. Lanxa uhulumende engakethuli amanani ayizolo ngolwesibili iBulawayo ibilokhe ikhokela ngenani labagulayo elizweni lonke jikelele abangu-516 ilandelwa iMatabeleland South ngabantu abangu-148. Kuzinga lesithathu kule Mashonaland West yona elabantu abangu-139 ilandelwa lidolobho leHarare ngabantu abangu-134. Asebetholakale belomkhuhlane lo elizweni lonke selokhu waqhamukayo sebengu-10,129. Asebepholile bangu-8,643 kuthi abalokhe begula bangu-1,209. Asebebhubhile bangu-277. Unkosikazi Mutanda uthi uzulu kumele azivikele ngazo zonke indlela ngoba ukuvulwa kwemingcele yelizwe kuza lengozi enkulu.
Ilizwe laseZimbabwe liyilizwe bakithi eliphila ngamanye amazwe and abantu basekhaya lapha eZimbabwe abakobulawayo uphilwa vele ngokugijima kuhlanganiswa from other countries okungangokuthi usuka kube nzima. But njalo engingakutsho ukuthi if i-government isikhulumile thina njenge-council as a local authority asila okuningi esingakwenza lanxa sibona ukuthi isimo asilunganga kangako ukuthi kuvulwe ama-borders. But manje sethe havulwa nguhulumende maybe kungaba le ndlela layo abayibonayo abayicabangelayo ukuthi abantu bengayilandela kodwa hayi kungasonto enhle kangako sikhanyele umkhuhlane wonalo we-coronavirus ukuthi usumemetheke kangakanani ikakhulu lapha kobulawayo.
Singena nje kukhefu lekhisimusi imingcele isivuliwe siyazi ukuthi kuzaba lokuxokozela okukhulu elizweni. Kuyini ongakuxwayisa abantu bakobulawayo lozulu jikelele?
Zakhamuzi zakobulawayo, zakhamuzi zaseZimbabwe, okumele sikunanzelele and sibekwazi ukuthi i-coronavirus ikhona and iyabulala. Engikuxwayisa abazali, abantwana, uzulu wonke jikelele ukuthi let's observe i-social distance, as avoid nini ama unnecessary gatherings, asizame nini ukuba la singayenzi ama unnecessary movements, asizame nini ukugeza izandla zethu nge running water, sile sepa, asigqoke nini ama mask ethi properly, asiyekele nini ukuchawulana, and asiyekele nini ukuhambelana okunye okubonayo la ukuthi hayi lokhu kakukho necessary. Asizinanzelele nini impilo zethu, and kunje ngamaboda esevuliwe, let's make it a point ukuthi izihlobo zethu ezibuyayo zihambile zaya testwa i-corona konke okufanele ukuthi bakwenze before they get into the country bakwenzile na. Ngokunjalo masiphuma sihamba kuqakathekile ukuthi silandele wonke ama regulations ama COVID regulations akhona asemthethweni lamanye esingakwanisa ukuthi sizinanzelele wona njengesithi njengesigaba njengeliswe.
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ngomgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kukansili yakoBulawayo njalo ungukansila kaward 10. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze ugatsha lwezemithethwandaba olwe-Judicial Service Commission ukuthi lukhokhele imizamo yokulwisa inkohlakalo elizweni ngokuthonisa amacala ngokuphangisa. Iphephandaba leHerald lona lithi umanyano wabosomabhizimusi beZimbabwe labeSouth Africa oweZimporters Consortium usuthole imali yeMelika engange-$300 million ezasetshenziswa ukuthuthukisa umngcele weBait Bridge. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani baphathi beStudio 7 elisigqugquzela inhlelo, ngibingelela leZimbabwe omuhle. Isithi mina into ye-corona le abantu abakayazi sibuhle. Bakhuluma nje besedlulisa ukuthi nje abantu abafuna ukuhlalwa impukane emlonyeni. Basitshela ukuthi ngokuthikhathi sokutshisa i-corona ayihlaseli kakhulu, abantu bephela kangaka eBulawayo. Awubona ukuthi lokho vele ukuthi ngiyomqandwe laba bakakwazi kuhle. Besembuya lapha ku-MTC ngisithi mina hhayi uBhebhe kabatshengisele ukuthi yena ipolitiki wayingena elenhloso yokukhulula abantu engalanhloso yemali njengomakhuphi. So ngikatshengisele njalo ngiyamazi ukuthi uyindoda lo banyekho laye mina ngu-Alliance yena ekuthi, but ngiyakwazi ukuthi inhloso yakhe iyafisa ukuba nabantu beZimbabwe bakhululeke, but kodwa ngendlela ukuthi iZANU-P F vele ihlezi incindezele njalo isebenzisa labantu abakuphathi abanjengali oBhugeni laba behlangana labo beZANU-P F wonabo. Ngisithi mina njengabantu beZimbabwe umakhupha abangamkhangeli vele ngoba uzabangenisa iganga abangasoze baliphutha isinanga isinanga. Ngisithi mina babambelele kuChamisa ngoba uChamisa lombono. Ngicela futhi kini futhi ngihambiseleli i-audio yami. Ngisithi ngidinga uMathula Lusinga owayelandela uChamisa kunationali kuyuthi engumkhokheli esekela uChamisa. Ngisithi mina lapho khona engakhohlwa ukuthi sile njongo yokukhulula iZimbabwe khona kuyansa silale egangeni, kumele sibuye silale futhi baze bakhululeke abantu singabathiyi abantu besendleleni. Asibafikise ekhaya, yeah, asibafikise Mathula, asibafikise yimi Alexander Khanye engikhulumayo.
zanibonani abantu bakithi kanjani ngezindawo ngezindawo hayi angazi oliqiniso le into engiyibonileyo ngalo mfazi kaShiwenga kodwa umuntu uza ecourt ephakathi kweambulance ngapha abantu basabhekele ukuthi uShiwenga is a minister of health ngumuntu obheka impilo zabantu umuntu uma engebe esenza njalo umfazi wakhe umuntu olala laye engamzweli ukuthi uyagula oro unjani kodwa ngendlela isizwe esenzakale ngakhona what more abantu nje abantu makhaza abangamaziwo uzowaphatha njani abantu engela sikhele lo muntu olala laye emhambisa ekhodi ephakathi kweambulance ayi kodwa lalaphana ilizwe yalibuswa wabuya abantu leliya kodwa ikakhulu mna zola isikolo laphana isikolo kasikho kulaba abantu labo ubona bejahwa ukuvula izikolo nje abafundanga laba bantu and akula nto ezakeleyo ezikolweni lapha kwethathwa nje kuphela kuyaphushelwa kuphela ngoba bona konke into yonke bayafisa kuphela mina ngalitshela ngathi angeke uhlukanise i-coronavirus lezanubhevu into i-1 kuyafanana kuyabulala konke lokho ubona bengelandaba laba kanti bayazini bayazini okokuqala yini into abayaziyo mna ngagwalapha bazokuthi uprezidenti bacabangela ukusela nje kuphela abakwazi ukuthi uprezidenti kutshoni lapho abakwazi ukuphatha abantu abakwazi ukuthi kuba igama elithi president litshoni ubona betshontsha kanje bebulalela izwe wezi yikungafundi abayazi lutho lapho laba badinga ukuhanjiswa ezikolweni bayefundiswa
izikolo bantu uhulumende shwaka kavali izikolo bantu kavali izikolo lezi kambe kaboni yini ukuthi kwenzakalani shwa ngabantwana besikolo indawo bengelazwelo kangakanabo abantu awu nkosi yami kumbe ukuthi kwenzakala emadepelelendi kuphela ngapha kibo kakwenzakali khona le izikolo imikhuhlane yakhona kayikho yikho bethuli kangaka ngoba ngabe kwenzakala kibo nithemba abe sekuthetha icebo zingaki izikolo sezivalwa kade sezibe mkhuhlane ye-covid khona lokho and bakhuluma ukuthi kalungiselelanga yena wathi balungiselelena balungiselele kade ezinto bana nantho umkhuhlane wangena ezikolo kodwa bathi balungiselele lokho besenza inkani kuphela eyi laba abantu bakithi bazasithwalisa nzima laba heyi hayi hayi ukuthi kwenzakala ngapha kithi emadepelelendi ngabe kukibo khona le ngabe sebona icebo kwenza ulunya kuphela
salubonani salubonani mthwakazi hayi thina siyayithakazelela sibili ukuvulwa kwamabhoda amabhoda siphila ngawo ngezindlela esiphila ngawo ikakhulu emaphilizini siyadubeka sisemakhaya amabhoda besincedisa ukuthola amaphilizi kwezinye indawo
Sibonani izihlobo njengendawo zonke. Liyana yini izulu lapho ekhona. Ah, thina kona lisungula namhlanje kona lisini. Yaye siyabonga. Ungwenya edaluka. Ngiyalithanda lonke izihlobo vukanini. Kusini.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iziphathamandla zakwele Nigeria zithi ziphakathi kwemizamo yokuhlenga abesifazana abalichumi abathunjwe liqembu leBoko Haram ngesikhathi lize lihlasele ngempelaviki lapho elabulala khona abantu abangu-78 Oza ncintisa kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo kwele Uganda umnumzana Bobby Wine uselovele ikomishini yezokhetho kulelo lizwe ekhonona ngokuhlukuluzwa kwakhe kanye labasekeli bebandla lakhe ngabezomvikela Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. E ikhuluma emhlanganweni ovumayelana ngele Afghanistan oqutshelwe kumabona kude umphathintambo obona ngezombusazwe u-Undersecretary for Political Affairs umnumzana David Hale uthembise ukuthi uhulumende weMelika uzaphathisa ele Afghanistan ngemali engange 300 million US dollars kumnyaka ozayo. Injongo yethu sonke ngeyokuthi kube lokuthula kwele Afghanistan njalo leli lizwe lihlalisane kuhle labomakhelwane balo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo. Kumele libe leqiniso njalo lokuthi akulazitha eziqoqa ukuhlasela ilizwe leMelika kumbe abangane balo zikhonapha, kutsho umnumzana Hale. Elemelika lizimisele ukulondoloza lokuqhelisa intuthuko esifezwe ngele Afghanistan kusukela ngomnyaka ka-2001. Lintuthuko igoqela ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu bonke base-Afghanistan okugoqela abesifazana abasakhulayo kanye lemihlobo yabantu abalutshwana. Kulokulandelwa njalo kumthetho ukuhlonitshwa kwezinqumo zamazwe omhlaba kanye lohulumende ogoqela wonke umuntu njalo enguhulumende oyenza izinto zakhe ngendlela esegcekeni. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo ugcizelele wathi ele Afghanistan lalo kumele lisebenze katalala lilethe ukuhlaliseka lokuvikeleka kwabantu kulelo lizwe.
I'm talking about things like economic reforms, real anti-corruption efforts, including our drug interdiction, respect for human rights.
Ngikhuluma ngezinto ezifana lokuthuthukisa inhlelo zenotho ama-economic reforms, ukulwisa inkohlakalo, ukuvimba ukuthengiswa kwezidakamizwa, ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu, ukuhlonitshwa kwenkolo zabantu ngokulinganayo, ukusungula umumo owamukela amabhizimusi azimeleyo, kanye lokuthatha amanyathelo okuthi leli lizwe lizimele. Umnumzana Pompeo uthe izinqumo ezizathathwa kunkulumo zokuqeda impi kulelo lizwe ziza kuba lomthelela kundlela amazwe omhlaba asekela kumbe aphathisa ngayo ele Afghanistan. Wengeze wathi amazwe omhlaba alendima amele ayidlale ikakhulu amazwe angomakhelwane e-Afghanistan ukuze aphathise leli lizwe libe lokuthula lela kusasa elikhazimulayo njalo elicacayo. Elemelika lithembise ukuphathisa ele Afghanistan ngoncedo olungena ku 300 million US dollars ngo 2021, kodwa lithe liza kwengeza enye njalo i 300 million dollars lingasuthiseka ngenkulumo zokuletha ukuthula, kuchasise umnumzana Hale. Sonke nisilesabelo kwela kusasa leAfghanistan. Sifuna kube lokuthula. Kumele sifake ilizwe leli endleleni ezakhokhelela kwela kusasa elizalethela isizalwane zalo impumelelo, kutsho uHale. Uhulumende weAfghanistan kumele laye adlale indima yakhe. Yikho okukhangelelwe nguZulu wakuleli lamazwe omhlaba. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Siziqhibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZCTU ithi izisebenzi ezinengi azisoze zithole iholo lebonasi lonyaka ngoba amankampani amanengi engatholanga inzuzo ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Inhlanganiso yababalisi iATUZ ithi uhulumende kumele amise ukubhalwa kwemihloliso njalo avale izikolo ngoba umkhuhlane weCoronavirus usumemetheka ngamandla ezikolo. Umgcinisihlalo wekomiti yezempilakahle kukansili yakobulawayo uthi ukuvulwa kwemingcele kwengeza ingozi yomkhuhlane weCoronavirus, ngakho uthi uzulu kumele azivikele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo.